VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, olwesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe athiyeneyo elizweni balembono ethiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemjova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lama-Democrats lakhonapha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lwama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday wenziwa ezigabeni ezilitshumi-lane ezigoqela eVirginia. Abangqikelana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika, ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokuthi sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka abanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abathakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButtigieg noClobuchar lo-Steyer, bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sengazi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi, ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sewungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanta uBiden naye sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje, usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhalethe hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo uSanders usaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo obhanga kathe sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg,
ama Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa i-stop and frisk ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavotayo kakhulu kumademokrathi ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzalokhu eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kankosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhizi elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba sike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phethizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikugugu yokuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezita ubuhlungu kakhulu nesimo. Ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezitshiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile sithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni. Sifela last year izulu linanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya. Abantu sebelime kudala, izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input, ama-fertilizer kuyadunga. Abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ekhipha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenza ezayo kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifike ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathintile udaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi baphongauhlala nje wena ungathini ngalokho futhi
udaba lolu luyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esejiyileng reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akula nto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneli zabo bethengise inhlanyelo leziyana kungela nto yenzakalayo udubo lolu lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabathi ungakhangela ngesikhathi sithatha ilendi from amakhiwa abantu okuthiwa ngamayouthi ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line iminyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalenzi kathesi so ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi
lo-ke ngumnumzana Khutakwashe Musaka olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo-Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, phakathi omuhle, liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilethulela kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465-0318 lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele asihlanganani kuhlelo T-Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi ole-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka 2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo ebisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni kukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe elincane kangaka ilingilize. Lokho singivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona lamhla efakileyo umthuli esithi i-devaluing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicede lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdlahla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums ngawuyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi yahluleka nxa sisiya ema-wholesale diode, abanye bayala. So kulobunzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Mabethi khona na le i-RCGS emafonini le abayayiyala abanye ngazezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi, sebeyiyala ezitolo. So kulobunzima abantu abathengisayo kakhulu. Ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi sonodinga ama-coins kumbe ama-rand ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in the Zimdola. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lile nkinga zalo abakuthi ngesithiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, izakwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwabanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi uvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirani. Ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe echaja ama-prize akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo, namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela. Hayi ilizwe lingathuthuka, ayilokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentatheli izindaba iStudio 7 u-Ezra Chisasanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Ukuzana hlengi wesibanda umongikazi kwesinye isibhedlela seManchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye esingakwenzi. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
UNkosazana Saneliswe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usimemetheke wangena lase-UK. Okay. Okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. Sokumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esikurisk enkulu. But ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana ne-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. UNkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu, so siyesaba sifile ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye le city le ye-London lati khona phe UK kuzaba le lockdown njenge-Italy. Mina vele besengilungiselela ukuthi ngidinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sivile.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. UDokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
Coronavirus is not a new virus. You know, havele atholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazane 2002, sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le ntsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye yona yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma-market ziyatholakala inyoka virus esibangela ma umkhuhlane lo esikhangelela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwansuku zonke kumbe i-coronavirus. UDokotela Mkhwebu
sithi ngama-symptom nxa sugula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuyabe kunjengeflu nje. Uyakukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi uvele le temperature le fever. Singamadokotela asinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama-test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyebona odokotela siyenza ama-test.
Igcikwane le-corona alilapheki, kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. UDokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gcikwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukhwehlela uvala umlomo, uvala amakhala, wenze ukuthi ungafaka amacici kanilele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ubamba amakhala, sikhwehlela, kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyabe kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa kukuthi akutholakali, siyakwazi ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sibulale igciwane leli.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamathumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakomanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa uTamalo Tina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukani lesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla ukukhetho lukamongameli welizwe World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.